nxa ngikhangele idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangele luthi viki yona leyo umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8 okutshengisa ukuthi iviki ayipheli vele kuyabe ngasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane lawamanzi ngakwawo malutshwane okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemalutshwana emalutshwana enjalo silehlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlini zethu ezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki so ama-reservoir levels zethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asupply ubulawayo enje njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa ngubulawayo i-average yangukhona i-demand 155 megalitres kodwa thina siyenelisa ukukhipha i-110 megalitres ngelanga okutshengisela ukuthi thina vele siyanelisa ukusupplya aless than what we're using so nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezelele ukuthi singezelele ama-hours khona lokhu ukuthi zesi yasichuthela amadamu amanzi amanzi ehlule kuyangena kuma-reservoir ama-reservoir levels ethu aphansi sizama ukuthi sinxa si-watershedda amalanga wona la ukuthi siyabe sithi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki sizama ukuthi sikhuphule ama-reservoir levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kungareducer to lapho kukhona sizagcina singasanelisi ukuthi sibanike wona amanzi
izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho
abantu bakobulawayo mina engixoxisana labo abanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho kuyabe sokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kobulawayo siyamabhawuza amathathu kodwa siyakhankasa kuma-companies akobulawayo la uma-organization akobulawayo ukuthi labo balama-bowsers abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolwesilalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo